Okunye okuphume kulomhlangano ikuthi abantu lokhu bengakhululekanga ukukhuluma ngodaba lolu bese sabela ukuthi mhlawumbe benganyamalala. Umanyano weZimbabwe Christian Alliance uqonqosele abantu ukuthi baze ngobunengi babo lapho iCommission yeNPRC ikhulumisana labantu abathinteka kumbhuqazo weGukurahundi. Umnumzana Dumisani Mpofu obemele iZimbabwe Christian Alliance uthe ukukhuluma ngokuhlupha abantu kwenza banelise ukuthi bebhodle.
Abantu bafuna ukubhadala ngoba ukubhadala bakufunela ukuthi bafuna ukwenza imali. Bafuna ukuqalisa impilo kuzwa. Kanti vele sintwini umuntu angakuphambanisa siyahamba endleleni kufike kuhlawuliswa imbuzi. So kumangalisa ngani into enze kugora wona. Abantu bathi nina kakube le development as compensation. Kakata unjele sibili ungafaka umgwaqo ufaka ithara mina ingalo yami yaqhamuka engabambekiyo izabamba njani isitwana kodwa unganginika imali nje ukuyathenga lokho ukuthi artificial arm ngibambe la mizinto ngiziphekela inkobe zami.
Umnumzana Mpofu wengeze wathi abantu abahlaselwa kuGukurahundi bafuna ukuhlawulwa imali ukuze benelise ukuqala kutsha impilo.
Idialogue ngesindebele sitsho ukuxoxisana kwabantu ngento ezibahluphayo ezibahlukumezayo kuyanceda kuhlelo linjengalolu olwabehlelayo lweGukurahundi ukuthi abantu bakhulume ngokugcweleyo okwenzakala kibo njalo kuyancedisa ukuthi abantu babe bacacile ukuthi into le yayinkulu okunganani lokade kweyisa agcine sisiza ukuthi hayi asonto yokweyisa kuyancedisa futhi lokuthi laba abanye abasebefuna ukuzenza bona labo abahlukunyezwayo kugcine kucaca ukuthi balamanga. Into yokubulawelwa abantu kubukela abantu bebulawa inzima njengephupho elibi ungakhuluma ngayo kuyakunika ithuba lokuthi ubhodle.
Umfundisi uSinothi Ndlovu owebandla leNational Patriotic Front uthi kuyadingeka ukuthi kube labantu abavelela kwamanye amazwe nxa kukhulunyiswana ngodaba lweGukurahundi.
I-commissioner le yes singathi iqondile kodwa ke kuyadingeka ukuthi kube labanye abantu abaneutral abavela ngaphandle kwamazwe abaza kwenza ukuthi khona okuphume lapha ebantwini kuzwakale kuhulumende njalo kuzwakale futhi langaphi langaphandle kwelizwe ngokubana laba kasibathembi kakhulu ngoba uhulumende lo onguye obathumileyo ulesandla futhi kibona laba bantu uyabakontrola so kasilathemba lapho.
Omunye osakhulayo oyintandane ngenxa yeGukurahundi uNomsa Ndimande uthi yena kaboni ukuthi uhulumende lo angancedisa.
Thina sizintandane zeGukurahundi okuningi singakutsho abazali bethu abasekho kathi semhlabeni and babe sitshela izinto eziningi zayenzakala eGukurahundi babe abuse and physically emotionally and kathesi ukuthi singakhuluma okuningi bonaka abasekho kodwa sisebuhlungwini ngoba kabasekho lapha emhlabeni. Angiboni ukuthi president wethu lo uzasincedisa kathesi.
Umnumzana Prince Ngqobizitha Zitha ongumgcini sihlalo wePeace Committee yeZCA uthi kubalulekile ukuthi uMongameli aphume kumabona kude ekhuluma ukuthi abantu sebengakhuluma bekhululekile ngodwaba lweGukurahundi.
Thina siyafisa ukuthi ngawo president uyama kuTV akhulume ukuthi khona abantu iZimbabwe yonke abantu sebekhululekile ukuthi bangakhuluma loba yini into ebahluphayo. Ekhulume ku-TV abantu bonke bebona njalo futhi nxa kungaba i-issue yeGukurahundi akhulume sobala ku-TV abantu bemuzi ukuthi upresident ngelanga elinje wathi ngoba i-clip ingcono ngoba le-court iyasebenziseka but nxa kuthiwa ekhulunyelwa ngabanye abantu akubuzwakali ukuthi kuliqiniso.
Okunye okuphume emhlanganweni lo yikuthi abantu abathembi ukuthi uhulumende engaletha ukuthula lokukhumisana umlotha ngoba ezinye inkokheli zakhe ezigoqela uMongameli Mnangagwa ngokwakhe zaziphathekile kuGukurahundi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.